So we see card send up a VOA in the belly.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingani tshona njani izivukandaba olambulela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7. Ngolesibili mhlazi ku-25 Nkwenkwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
My bones shall rise and they are present. Present and the future generations must correctly conceptualize that emphatic declaration by Brian Hunter.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni isithombe sokubazwa ngelitshe esikambuyane handa phansi kwemicimbi yokunanza usuku lwe-Africa Day lamuhla eHarare.
We are of course the same people with a shared history, culture, languages and heritage, solely aimed at enhancing cooperation amongst our people within the culture all of us hold high.
Ele South Africa namhlanje linanze ilanga le-Africa Day ngokuya kupha usizo lwempuphu kuzizalwane zeZimbabwe ezehlelwa ngumonakalo wengozi yezulu lesiphepho ucyclone Idai. Sebenze inkulungwane ezedlula amakhulu ayisithupha 633,635 asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala e-COVID-19 eZimbabwe jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abantu abafika inkulungwane ezedlula amakhulu ayisithupha 633,635 sebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala e-COVID-19 elizweni jikelele, njalo sebezinkulungwane ezingamakhulu phose amathathu 281,286 asebehlatshwa ijekiseni yesibili, kubika ugatsha lwezempilakahle. Embikweni wethu lwelolu gatsha, inani lababanjwe bele coronavirus kusukela ngombimbitho nyakenye selizinkulungwane eziphansi kwamachumi amane 38,696, labulala abaphezu kwenkulungwane eyodwa lengxenye 1,586. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni isithombe sikambuyane handa esabazwa ngelitshe enzikini yedolobho leHarare. Lokhu kwenziwe namhlanje emkhosini wokunanza ilanga lenkululeko yamazwe abensundu ele-Africa Day. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bekuhlatshelwa kugiya emkhosini wokuphawulwa kwesithombe sikambuyane handa yena wawabulawa ngabamhlophe ekungeneni kwabo bezohuquluzwa umnotho weZimbabwe lokubusa abensundu ngocuku loncindezelo. Unehanda ubikwa lapho esebulawa wafunga ukuba amathambo akhe azavuka, okuyinto umongameli Mnangagwa athe yenzakele namhlanje lapho isithombe zakhe engaqala ukubunjwa nyakenye simiswe enzinini yedolobhu leHarare lapho kuhlangana khona umgwaqo uSamora Machel loJulius Nyerere. Umongameli umchaze njengomama wayelesibindi sokumelana labamhlophe elwela amalungelo abensundu esithi kumele uzulu weZimbabwe afunde umzekeliso wakhe omuhle.
Mafupa angu achamuka, my bones shall rise and they have risen.
Amathambo ami azavuka, ngempela asevukile. Izizalwane zethu zakhathesi lezizabuya kusasa kumele zikutsho lokho okwathiwa ngumbuyane handa okuvikela inkululeko eselizweni lethu kumele kuqhubeke.
Territorial integrity and the dignity of our people must vigilantly pursue.
Umnangagwa uqhubeke sithi uhulumende uzakwenza kusemandleni akhe ukuba athathe amathambo kanehanda asengilandi esithi lokhu kuyindlela yokulondoloza amasiko elizweni lobuntu base Africa. Umnanga kothele Zimbabwe lizimisele ukwethemba amazwe awezikazi Africa esikhathini sobuzima ngoba uhulumende wakhe uyakwazi mtsweke ukuthi amazwe alelizwekazi yiwo azimisele ukuma leZimbabwe. Kodwa wakhokhela elinye ibandla liphikisayo ele Ideas Party of Democracy IPD umnumzana Herbert Chamuka usole kakhulu indlela uNehanda asetshenziswa ngayo ukuba iZanu PF ithole usekelo.
UmbiyaNehanda isitori sakhe or ihistory yakhe iright nathi siyayamkela, but amathambo kambiyaNehanda siyawabona sonke ukuthi avukele ecaleni eliyi-1 leZanu PF, because iZanu PF idla ngokuthi ma ikankasa idinga usekelo ithi umbiyaNehanda losekrukagubi yibo abayincedisa ukuthi bawine ama-elections.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Felix Mafa, umsekelo wesikhulume se-MDC Alliance, yena othe ilanga le-Africa Day kanti selasisindo kungenxa yabasembusweni abagcwele uncindezelo izwekazi lonke.
I-Afrika ilizwe lethu thina abansundu, kodwa ikhontinenti le ilomnyama ngoba ibuswa izigelekeqe besekela i-genocide.
Kodwa lokhu kuphikiswe ngumnumzana Witness Duyo ebandla le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora othi i-Afrika lizwekazi elithembisayo kwezentuthuko.
Lilanga esiliqakathekisa kakhulu ngoba ngelinye lamalanga elitshengisa impumela eyenziwa ngabantwana be-Afrika ngomva kokubambana kubunjwa i-Organization of African Unity.
Kodwa uChamuka uthi leli zwekazi lilakho ukuthuthuka xa inkokheli ngamanyana ishiyane lobandlululo.
I-Afrika ayikabambana, i-Afrika ayikasebenzisana, i-direction yamazwe ethu ayihambelana.
Usuku lwe-Africa Day luthakazelelwa minyaka yonke mhlaka 25 Nkwenkwezi, okulilanga lapho kwabunjwa khona inhlanganiso yomanyano wamazwe awezwekazi labensundu owawubizwa ngaleso sikhathi ukuthi yi-Organization of African Union or AU, ngenjongo yokumanyanisa abensundu ukuthi babelane lombuso wabahuquluzi benotho ababevela emazweni aphetheya anjengeBrithani, France, Portugal namanye. Inhlanganiso yagcina ke siguqule ibizo ngemva kokuba amazwe wonke awezwekazi leli esethole inkululeko isibizwa ngokuthi i-African Union, AU. Imele isitho 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje kobulawayo uZulu unanze ilanga le-Africa Day esipha imbono ehlukeneyo ngokuhlonitshwa kwelanga leli. Ngalesi sikhathi umhlaba ubhekane lohlupho lobhubhane lwe-COVID-19 osolutshaye lwabhidliza umnotho emazweni amaningi awezwekazi leli lomhlaba jikelele. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Zingagqize qhakala izakhamizi zakobulawayo lamhlanje lapho kunanzwa ilanga le-Africa Day ziziqhubela imisebenzi ehlukeneyo emakhaya lakumabhizimusi azo. U-retired Colonel Chingadube ube lengxoxo lentatheli izindaba ebulawayo Media Center lapho akhuthaze ukuba abantu kumele baziqhenye ngobu-Afrika babo lanxa nje kulizwekazi elibhekane lenhlupho ezithile.
Kuzalunga kodwa ke njengoba sisitsho namhla sithakazelile ilanga la-Afrika wonke. I-Afrika lenhlupho ezithiyeneyo kodwa ke ithemba lethu ukuthi wonke uzalunga.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mkhokheli Nyathi uthi i-Africa Day sekulikhefu elingaqakathekanga kangako ngoba balutshwana elibanika isikhathi sokuphumula.
Ya, mina ngokubona kwami bona ngani abantu i-Africa Day abayikhangeli kakhulu ngoba abantu bazisebenza lokuthi behlale ezindlini, bahlala besezana ezindlini, akula nto ababeyihlalela ezindlini. So ngokubona kwami bona ngani hayi abantu abalanto zokwenza vele, abalamali soba bedinga imali.
Umnumzana Matthew Sibanda uthi ilanga le-Africa Day limkhumbuza inhlungu ezaba khona ilizwe selithole uzibuse ezinjengombhuqazo wegugurahundi.
Labafowethu, labanawethu, labazali abaqitshelwa khona lapha ebhalagwe bephila bengala macala bebulawa ngesizathu sokulwa ngomihlobo kungasiso sizathu sokulwa ngezombangazwe sesibuya ukulwa lamabhuni ilizwe selikhululekile.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi i-Africa Day ayisela sisindo ingqondo ngoba kunenge okudinga ukulungisiswa.
Ngiyayincedile ukuthi ebantwini nxa kungazange kwahlonitshwa amalungelo abantu ngokuba i-Afrika ekhululekileyo yiyo eyayilwelwa ngabantu. Ayisiyo Afrika yokubumbana kuphela yokuhlangana kwabantu kodwa i-Afrika e-democratic, i-Afrika yakhelwe ku-rule of law. Kodwa sibona ama-elections abanjwa ngendlela engafanelanga amalungelo abantu kahloniswa. On this Africa Day okuqakathekileyo kumele bazikhomithe to overthrow every dictatorship that is in the continent.
Amazwe awezwekazi labensundu ele-Afrika ananza ilanga leli njengesibonelo sosuku olwasungulwa inhlanganiso yomanyano we-Organization of African Unity. I-OAU ngomnyaka ka-1963 eseyaguquka yaba yi-Africa Union, i-AU. Indikimba yokunanzwa kwaleli langa lonyaka ithi Arts, Culture and Heritage, Levers for Building in Africa We Want. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi injongo yokubunjwa kwale inhlanganiso yokumelana loncindezelo lwabamhlophe ngamazwe abensundu lokhu ingakafezwa ngoba ukuphuma kombuso wabahuquluzi benotho ababevela emazweni aphesheya kuleli zwekazi kwadedela imbuso yoncindezelo lwabensundu bencindezela lokubusa ngocuku abanye babo abensundu bengananzi ilungelo loluntu besutha bona labangane babo lezihlobo abantu makhaza behlupheka. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Lokhu sekudaba lwe-Africa Day ele-South Africa lamhlanje linanze leli langa ngokuya kupha usizo lwempuphu kuzizalwane zeZimbabwe ezehlelwa ngumonakalo wengozi yezulu lesiphepho u-cyclone Idai eyenzeke ngomnyaka ka-2019. UThuso Khumalo we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg.
Ekhuluma ngesikhathi sipha umongameli Emmerson Mnangagwa uncedo lwempuphu le emaofisini akhe eHarare lamhlanje, umphathintambo ogatsha lubona ubudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe unkosikazi naLady Pandor uthe isenzo selizwe lakhe lesi sitshengisa ubudlelwano obukhulu phakathi bamazwe la omabili.
We are of course the same people with a shared history, culture, languages and heritage.
Singabantu banye njalo siphila sonke ezintweni eziningi.
It's solely aimed at enhancing cooperation amongst our people within the culture all of us hold high.
Isikhulume salulukathi umnumzana Clayson Munyela uthe ngesikhathi isiphepho se-cyclone Idai sisanda kuhlasela abantu eZimbabwe uhulumende wacela usizo ele-South Africa lathembisa ukuxhasa ngosizo olubiza izigidi ezingama-50 zamarandi 50 million rands. Uthi limpuphu ehanjiswe ngumphathintambo Pandor eZimbabwe ingxenye yalesi sithembiso.
The first consignment of aid that South Africa is providing to the people of Zimbabwe.
Lolu ncedo lugoqela amasaka empuphu ama 12.5 kg azinkulungwane ezingamakhulu amane lengxenye
of maize meal to be distributed to affected families.
Umnumzana Munyela uthi bekufanele ukuthi kudala beluhambisile lolu ncedo kodwa ukumemetheka kwe-coronavirus yikho kwamisa ukuqoqwa kwalolu sizo. Esemukela lolu ncedo umongameli Emmerson Mnangagwa uncomele South Africa ngokuba umakhelwane oqotho.
We are pleased to be receiving this donation especially today on the 25th May.
Siyathokoza ukuthola lolu ncedo ikakhulu ngaleli langa elokuqinisa ubudlelwano bethu e-Africa.
The successes of our collective fight against colonialism and apartheid.
Usizwe lwe-South Africa lolu selomukelwe ngezandla zombili ngabamabandla ezombusazwe awuZimbabwe kwele-South Africa. Isikhulumeli sebandla le-ZANU-PF kwele-South Africa umnumzana Kenneth Mandaza uthi kuyancomeka lokho okwenziwe e-South Africa njalo kuyibufakazi bobudlelwano obuqinileyo phakathi kwamazwe la omabili. Uthi ukuphiwa kwalolu ncedo ngelanga le-Africa Day kukhombisa khona ubuntu besintu nokuzwelana njengezalwane zezwekazi linye.
As the ZANU-PF community in South Africa, we welcome this gesture and thank the South African government.
Siyabonga kakhulu lesi sipho esitshengisa ukubambana kwama-Afrika ngelanga le-Africa Day
of the cyclone. What a way of celebrating and commemorating African solidarity and unity in diversity on African Day.
Umgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance kwele-South Africa, umnumzana Thasi Ndlovu, laye uthi njengebandla basibonga lesi sipho ngoba sisiwa ebantwini abasidinga kakhulu. Kodwa ke umnumzana Ndlovu kutaza ukuthi lolu ncedo luphiwa abantu abalidingayo hathi labo abasekela ibandla leZANU-PF njengalokho okuhlala kusenzakala. Uthi ke bona bafisa ukuthi lesi senzo seSouth Africa sokusiza eZimbabwe sibonakale ezintweni zonke ezihluphayo elizweni.
Kubhekwe ezinye izinto ezizima ezikhona eZimbabwe njengamanje. Thina eZimbabwe sine-leadership crisis. Besingathanda ukuthi bathumele ama-leader through i-SADC delegation or AU delegation iyozama ukuxazulula uduku olukhona i-problem, i-conflict ekhona eZimbabwe.
Isiphepho sika-cyclone Idai sabhidliza imizi sabulala amakhulu abantu kwathi izinkulungwane zabantu zasala zingela makhaya. Isiphepho sika-cyclone Idai sabhidliza imizi sabulala amakhulu abantu kwathi izinkulungwane zabantu zasala zingela makhaya. Kukhangelwe lokuthi olunye uncedo oluseleyo lulandele maduze njengoba iSouth Africa ifuna ukuthi kusiyaphela inyanga kaMpandula isisigcwalisile isithembiso sayo sokuphathisa abehlelwa ilevi sikhukhula. Melesitulo 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Yebo 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 mthwakazi omuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-Be Connection esilethulela khonapha kustudio 7 maviki yonke ngolwesibili ngo-8 pm. Namhla kuhlelo siqhubeka sikhangela udaba lokumemetheka kwe-COVID-19 elizweni. Lokhu kwenzakala ngalesi sikhathi idolobho leKwekwe selibekwe phansi kohlelo lwe-COVID-19 lockdown ngenxa yokutholakala komkhakha we-coronavirus osuhlasele ngolaka kwele India kuleli dolobho. Sikhangela njalo ukunanza ngosuku lwe-Africa Day okulilanga elabunjwa umanyano wamazwe abensundu owe-African Union owawubizwa ngokuthi Organization of African Union OAU. Zulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo ngo-8 pm khonapha kustudio 7 nakukhasi lethu ele-Facebook ele-VOA Ndebele.
Sikhangela indaba ezibhekane labasakhulayo.
Unobhala obona ngobudlelwano nobemelika lamanye amazwe omhlaba u-US Secretary of State Antony Blinken ufunge ukukhuthaza amazwe omhlaba ukubana ancedise izakhamizi zaseGaza ngemva kwempi ebulalise abantu abaningi ikakhulu abantwana phakathi kwele-Israel nele-Palestine. Ukuze kwalanyulwa ngamazwe omhlaba akhuthaze amacele omabili ukubana abeke phansi izikhali akhumisane umlotha. Unobhala jikelele wedale labaphathi ntambo ele cabinet kwele Japan uKatsunobu Kato uthi ukumiswa kwabantu belemelika ukuya elizweni lakhe akuguqeli abadlali leziphathamandla zamaqembu emidlalo abazozophatheka emncintisweni oweTokyo Olympics leParalympics engaqhutshwanga nyakinye ngenxa yeCOVID-19 ezaqala kwele Japan ngontulikazi lonyaka. Osaphethe isikhundla sokuba umsekeli kamongameli kwele mali uKenelasim Goita uthi ugenqule umbuso kamongameli Ibrahim Babakar Keita ngenhloko yakahulumende yakhe ngoba kabazange bamnxuse lapho bekhetha abaphathi ntambo besephula isivumelwane abasenzayo sokuphatha intambo zombuso okwesikhatshana. UGoita nguye ukhekele umvukela ukugenqulwa kumbuso kaKeita ngoNcwabakazi nyakinye. Kufe abanye abantu abayisikhombisa engozini yokudubuka kodaka olubilayo eyevolcano ngase-Democratic Republic of Congo, DRC, ngoMgqibelo. Osokukhweze inani lasebefile kule ingozi kwabedlula amashumi amathathu, 32. Abanye babulewe yokuphefumula nje umoya otshisayo kubangelwe yile ivolcano edolobheni eleGoma. Amakhulu lamakhulu abantu bakwele Nigeria batshengisele izolo bevala umgwaqo omkhulu ongena esigodlweni salolelizwe iAbuja. Izakhamizi zalelo dolobho zikhala ngokuqansa kwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu kulumango. Inkamba yamapholisa yamatende kade imiswe eGauraka engaphandle nje kwesigodlo idilizwe ngabakade betshengisela laba bagcina beyitshisa ngoba besithi abenze umsebenzi wabo amapholisa lawa.
Kambe uhlelo lokuvuselela umnotho welizwe oluthiwa iNational Development Strategy luzaphumelela na? Ihlandla lakuqala lalolu hlelo lasungulwa ngomnyaka ka-2018 lujonge ukuvuselela umnotho welizwe ukuze kusiyafika umnyaka ka-2030 ilizwe libe selilezisebenzi ezihola imali ephakathi laphakathi okuthiwa yi-middle income ngesilungu. Ihlandla lesibili liphawulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngozibandlela kunalo umnyaka. Ocubungula izombusazo umnumzana Greta Vodloza Sibanda uthi nxa ulukhangele lolu hlelo lungathi lulomsobho kodwa inkinga iza kuba ekulufezeni.
Nxa ulubala babagande lukhanya loluhlelo oluhle kakhulu ekutheni alubana uhulumende lo uyaqinisa isandla sakhe. Bengibona ukuthi 2030 uyajefika impela abantu sebelempilo ezingcono kakhulu. Kodwa ke uduba ngokuthi uhulumende lo uyaxegisa kakhulu. Usuka abambe kwezinye indawo axegile. Ngabe uyalinganisa yonke indawo uhulumendelo, bembona sengathi istrategy yakhe leyi, iNational Development Strategy 1 leyi, ingancedisa kakhulu sibili ngoba ingaletha discipline, ingaletha ukuthi khona inkohlakalo iye phansi, ilethe kakhulu le confidence kwi-investments ezingabe zikhona, abantu abafuna ukuzoyenza investment, ngisho labakhona apha ekhaya. Kathi ezikunje abantu esiphakathina kwamabhizimusi ikakhulukazi wonala asafufusayo amancane sithwele kanzima kakhulu ngoba la ma-licenses akhona ayadula kakhulu. Lohulumende laye intengo yakho lokho eyikhweza engibona sengathi mina lokhu kuzagcina kubamba kakhulu inhlelo zakhe ukuthi athuthukise umnotholo.
Lokhu kugcizelelwe ingcwethi ecubungulayo zomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya, yena othi inkohlakalo yiyo ezakwenza kube nzima ukufeza lolu hlelo.
Kube le mithetho eminingi ama development plans amaningi kusukela kudala ayizanuphevu kungatshengiseli vele ukuthi kulento yoguqukayo. I-National Development Strategy kayingeke isebenze kuhle ngenxa yokuthi singase sikhangele i-corruption ekhona esithi ngesikhiwa i-hemorrhage. Kunezimali eziningi ama-billions ezimali aphumayo kuleli lizwe angela muntu owa-accountayo. Siyazi ukuthi igolide liyaphunyiswa, i-diamond akuphumanga lutho. Ama-public tenders e-infrastructure anikwa abantu abangaqondanga ukwenza ukuthi kungene izimali eziningi ezifane zilungiseke. Hhatshi akula development engenzakala. Singaze sinanzekele futhi kule singathi ngesikhiwa i-high political risk, i-perceived risk. Kuyenza ukuthi i-capital iyethuke. Abantu abangenisa izimali nge-foreign direct investment bayesaba ngoba i-risk yakhona eyokungenisa imali eZimbabwe inkulu kakhulu. Uzinanzelele futhi amalungelo empahla, ama-property rights kananzwa. Kulokhu kukhulunywa ngokuthi kuthathwa amapulazi. Yesiyezwe ukuthi kuthiwa khona amapulazi azabhadalwa, amanye athathwayo kodwa athunjwayo. Kodwa akukatshengisele ukuthi uhulumende wethu ulesifiso esokuthi agcine imithetho ehambelana le mpahla, ama-property rights. Le constitutionalism yakhona, imithetho iyaguqulwa kungela sizathu. Siyazi ukuthi nxa kungela constitutionalism elizweni kuyenza futhi ukuthi i-political risk, i-perceived risk ibe nengi. Okokugcina, siyabona ukuthi i-middle income, ama-policies akhona asinanzelele futhi i-monetary policy yakhona ile politics phakathi. I-reserve bank kayimanga yodwa, kayikho independent. I-middle income iba khona ngenxa yokuthi abantu abasebenzisa imali abaspendayo banengi, ama-high purchase, i-confidence yokuseva imali yebhenki, i-industrialization. Lokhu konke nxa i-National Development Strategy ingaku-address, ingakunanzelisisi ama-policy consistencies, akula middle income engenziwa even size sifike ku-2050.
Isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi e-ZCT umnumzana Ambrose Sibindi uthi uhulumende uhlezi etatazela ezama ukuvuselela umnotho kodwa kukhanya uyehluleka. Manje kwenziweni? Lo ngumbuzo esiwuqondise kumnumzana Sibindi.
Ekuqakathekile uhulumende ayenze weZimbabwe ukuthi izinto zimeleli ezomnotho zingathi ziyavuselelwa yikuthi uhulumende ehlukanise ezombangazwe le ndaba yokuthuthukisa isizwe ngitshoni la ngezindlela kuyafanele kube lomehluko phakathi kwahulumende lephathi yeZANU PF. Siyakwazi ukuthi sesizwile bexasisa abanye amapolitiki abeZANU PF besitho ukuthi hhayi akulanto ezangena kuhulumende ingabhaswanga iZANU PF. Ngezindlela ngaso kunjalo kutho ukuthi laba abantu abaningi abangaphandle kweZANU PF abasabi yingxenye eyokuncedisa ngama
uhulumende uthi ihlandla lohlelo lolu liza kuphela ngomnyaka ka-2025 njalo ukuphumelela kwehlandla lokugcina elifika ngomnyaka ka-2030 kuza kuba khona ngokulungisisa amaphutha aza kuba enzakale kuhlandla esikulo okwakathesi. Ezinye induna zeMathebeleland izakhamizi lenhlanganiso ezizimeleyo ziqhube umkhosi wokukhumbula abantu ababhubha ngesikhathi segugurawundi eBhalagwe lamhlanje lanxa amapholisa eqale enqaba ukuthi umbuthano lo uqhubeke. Okuningi asikuzweni kusithandekile Mhlanga weStudio 7.
Injuna umnumzana Fuyane usole amapholisa ngokuqala enqabele lombuthano enye njalo injuna umnumzana Mathema usole abanye bakhe ngokwesaba ukukhuluma ngodaba lwegugurawundi nqabe lo mongameli Emmerson Mnangagwa ngendlela yokuthi udaba lolu lulungisiswe. Omunye obekulo umkhosi ngunkosazana Kate Maphosa owabhujelwa nguyise umnumzana Mlaga Maphosa ngesikhathi segugurawundi.
Kwakuthe efika ngale kugogo wakhuluma ugogo wathi hayi kafikile labo bantu wena wosuwenzeni usabe sale bebulala mina ngakulo ukuthi ngebazobulala hayi ubaba walo wathi hayi bayekele bebuye benze lokhu abakwenzayo ma yikho kukuhlala kukababa bathe sebelele ukuthi bezafika egqokotha bethi phuma sifuna ukukhuluma lawe ukuthi ubaba waphuma egqoke ishoti ngenyawo imota bathi bona laba abanye abahele ngivile ngapha bathi kayizwi iduma ngapha khonapha emfuleni lapho kwakungena bagogo ngapha ebusuku so yikho uhamba kwakhe wahle wahamba wahamba kwaba yikho kumgcina kwakhe.
Unkosazana Sinekiwe Ncube futhi labo abakwazi ukuthi amathambo kayise umnumzana Samson Ncube owabulawa ngalesi sikhathi angaphi.
Ngiyinjalo yakho lapho eBhalagwe mina ngathinteka kakhulu ngalahlekelwa umzali wami sasemncane singabona ngangilabo 10 years balahlekelwa ngubaba basishiya sasebancane balahlekelwa yokufunda ngaba la yaphinda yasishiya njalo sebancane balahlekelwa impilo yethu yonke. Okusho ngokuthi asikwazi ukuthi abazali bethu bangathi balala ngathi yafisa ukuthi ngathi yakwazi ukuthi balele ngathi ngaye amathambo abo sewaphiliwe sewagcinengcoyo njalo ukuthi ngabe lo wakwenzayo kuyavuma ukuthi niwakwenzayo asixolise nangayisizwe zethu ziyavuma ukuphola kodwa kushuphayo ukuthi lokhu kungabonakali ukuthi niwakwenzayo ngizane engazilethezi fezu ukuthi hhayi ngeqiniso yini engakwenzayo fune ngiyaxolise kuvelathi sixole.
Asizweni amazwi kamnumzana Mbuso Fuzwayo wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu eyiyo eqoqela umhlangano.
Ngilethemba lokuthi umkhosi wanamhlanje laloba amapholisa abezama ukuvimba uphumelele umphakathi usungenela nobukhokeli bomdabu njengoba ngiyabona nabomama omama bebekhona ilanga liphuma bathona bekhona pha okuyinto etshengisa ukuthi abantu bakushlungu ngesishakalo lesi zakatesi phezu kokwakho kulakhilide amapholisa laloba ekhona lake-president office lekhona kodwa induna ezibekhona wayeisixa kunamapholisa yathi yanevakahle kodwa okubi kuhle kubana ingxaki edama labosubhuku babo ngenduna Mathema zibe khona lobaba uNkomo akhankasela ukuba ngumongameli wezaphu babekhona thina vele kodwa alibe kungashiwo rale njalo-ke amapholisa vele athi efilia athi senze shuwa ukuthi kuba labantu abangu-50.
Omunye njalo okhulume kulombuthano ngumnumzana Watchman Ncube othe kufanele uhulumende avume njalo axolise ngesehlakalo segugurawundi ukwenzela ukuthi abantu bexole. Asenelisanga ukuxoxa lamapholisa ngalolu daba kodwa ahleze esithi avimba ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 ngokwenqabela imbuthano elabantu abaningi. Uhulumende uthi udaba lwegugurawundi luyalungiswa njalo inhlanganiso yakhe ye-National Peace and Reconciliation Committee iyakhokhela kulolu daba. Ngimele iStudio 7, yimi uSithandekile Mhlanga.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kumbe ngo 6:30 ebuseni. Abangenelisanga uzwa indaba zethu linakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.